daba ku VOA Njebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngolesihlalo mhla ka 22 Nkwenkwezi 2020 ngikhathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51, futhi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu.
Ye, engabe qakathi kulamifala, kodwa ngibona ngathi iy'ndleko zangkhona zigcina ziba ziningi kakhulu, ngoba ungakhanya labo retest bona labo labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi ziphathwa mahhala, kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali.
Abanikazi bezimota ezithwala uzulu asebengene kuhlelo lokusebenzelana bephansi kwenkampani yamabhasi eyezupco bathi sebekubone kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo.
Kunzima kwabanye abantu nxa ungala ama-savings ungasebanga, kunzima nxa ungela income, because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuphefoma nsona.
Kule viki kuwaza Friday labaculi ababili abacula umdumo we-Afrojazz, uVusa Mkhaya noNomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana kulabathathu abahlolwe izolo bafunyanwa belegciwane le-COVID-19, ababili babo bengabaphindele ekhaya bevela kweleButswana, kuthi oyedwa eyisakamuzi saseHarare esingela mbali yokuphuma elizweni. Lokhu sokusitsho kubana inani lasebetholakale belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lathoba munemunye 29, labulala abane. Asebehloliwe ukubana baligciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni, lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,707. Abekolitshini le-John Hopkins kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,128,492, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 333,489, kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,098,615. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyane belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,330, labulala inkulungwane phosi ezintathu 3,101, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phosi amane 39,416.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM, sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930, 6040, laku-15460 kHz ku-short wave.
Umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uzulu weZimbabwe akumelanga ajabulele izinqumo ezethulwa yimithethwandaba nxa ziqondane lokuphathisa bona kuphela. UZiyambi utsho lokhu emkhosini wokwehlukaniswa kwedale le-Supreme Court lele-Constitutional Court obekukhokhelwa ngu-Chief Justice Luke Malaba. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshele lo mkhosi ukuba uzulu akumelanga asole imithethwandaba nxa yethule isinqumo angavumelani laso.
Where the court have ruled in favor of government is, in government's view, preposterous.
ukuthi abantu bathi uhulumende kumele adliwe ama cases ukuthi kuthiwe amadali alungile sasivumelani lawo ukuthi abantu bathi idali lingaphansi kombuso wethu nxa bedliwe ama cases sasivumelani lawo ingqondo le kayimelanga sivumele ngoba nxa singavumelana lawo kuyabe sekusitsho ukuthi uhulumende angathonisiswa amacala nxa ephambanisile
lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-MDC lihlala lisithi imithethandaba yezimbabwe iqondiswa yi-ZANU-PF njalo isetshenziswa ukulwisanisa amabandla aphikisayo ukuza njalo ngesikhathi i-Supreme Court inqume ukuba umnumzana Nelson Chamisa kasuye okumele akhokhele ibandla le-MDC ngoba wathatha intambo zobukhokheli ngaphandle komthetho umahluli omkhulu wemithethandaba yezimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi ukusebenza izimele kweConstitutional Court kuqakathekile.
Is an essential feature of constitutionalism, highlighting the role and the importance of the constitution in the national.
Ugatsha lolu luqakathekile ngoba lutshengisa ukuqakatheka kwesisekelo sombuso elizweni. Ukuba khona kwedale leli elikhangela indaba zesisekelo sombuso kwenza ukuba leli dali libe yinsika yelizwe leZimbabwe.
Wodwa umholi wenhlanganiso emele amagqwetha e-Law Society of Zimbabwe, uMnumzana Thandazani Masiye uthi kuyadanisa ukuba uhulumende ufuna ukuguqula isisekelo sombuso.
I-constitution yelizwe asiyonto kumele uyitshintshe nsuku zonke ngoba phela iyinsika yomuzi nxa sithi umuzi ngikhangele ilizwe iyinsika yelizwe abantu abaphila ngayo so akuze kwaba kuhle ukuthi singahlala sihlale sitshintshe kuyabe sokungane sesitshintshela laba abakhona kukanti i-constitution ayidalelwa ngumuntu idalelwe ukuhlala uhlalele abakhona labazazala
kusenjalo inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum yethule umbiko ikhuthaza uhulumende ukuba ahloniphe amalungelo abantu.
Sibhikise umthatha intambo obona ngezaphakathi kwelizwe u-Honorable Kazinde ukuthi simazise ukukhonona kwethu nokucasuka kwethu ngendaba zonezi. Sithi thina kufanele kube lokuhlolisisa njalo lokwazisa uZulu ukuthi kuyini okwenzakalayo kundaba zonezo zombili njalo sihambe safikisa ugwalo lolu kwisiphathamandla samapholisa u-Commissioner General Godwin Mathanga.
EleZimbabwe belinanza iminyaka eyisikhombisa lokhu isisekelo sombuso welizwe salotshwayo kodwa iyingcitshi zozomthetho zithi okudaniswayo ukuthi kuze kube manje imithetho ayikaguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso. Ngakho-ke abaningi bathi lesi yinizamo kahulumende yokufuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze sinikeze umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemthethwandaba engabuzwanga muntu. Uhulumende uyakulandela lokhu esithi ukwehlukanisa kwe-Constitutional Court ne-Supreme Court kuzakwenza ukuba amacala amaningi ahlulelwe lula njalo ngokuphangisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela bephansi kwenkampani kahulumende yamabhasi eyeZupco bathi sebekubona kungcono usebenzisana layo ngoba bengela mthwalo wokuzidingela amafutha ezimota njalo babhadalwa kuhle ngesikhathi esifaneleyo. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labakumsebenzi wezimota ezithwala uZulu bathi lanxa bebethandabuza kuqala sebekubona kungcono ukusebenzelana labezupco. Laloba kunjalo kuleziqondiso okumele zilandelwe andubana bangene kuhlelo lwabezupco. Lokhu kugoqela ukuthi bapasise izimota kuhlangothi olwe-Vehicle Inspection Department, i-VID, ihlole ukuthi yabhaliswa kuhlangothi lwezimra njalo labatshayeli kumele babe lesithupha sokutshayela ese-class 2 le-defensive driving. Umnumzana Arnold Chinyoka, ongu-inspector kukampani yezupco, uchasisa ngalezi ziqondiso.
Maybe the first advantage for putting your car to Zupco, one, you are not the one who is responsible for provide the provision of fuel.
Kwenisa imota uzuko, yukubana kwa uzuko wabaza wabebeza kulisa ukondakta uwenumisebezi wako ngukudriver kupela hausoze utini ukondakta jalo imota yako izali kiolo imisani nisha ikanile muzuko jalo ukukoniseni wako ne kupataleni uzawe upatalo anilanga napo kita kuna usebenza misani nisha jalo uma ufungi nisa imota uzuko kumele imota yako ihambe EVIT uyehlolwa mihlolwe ukubana ilungile na ukuthola abantu njalo akula zinto ezimoshakele emoteni yakho lapho kufunakala udrive na uzithengele udriver uyahamba laye ayehlolwa atestwe ukubana ulungile na ukuthatshayele abantu njalo ayenze ama-retest EVIT.
Unkosi Azilinda Dube omunye wabakulumsebenzi uthi lokhe wangenayo kulolu hlelo lwabezupho kakaze adibane lohlupho.
Mina lokhe ngafaka ikhombi yami kozupho angilahlupho sibili ngoba kunje ifuel ngumlando kazupho loba imoto yabichovisa mbayichovisanga ngaziphi izizathu khona ngale mina eyami imali ngiyiphiwa ikwanele. Ugimi ukuyihambisa khona lesibili kungincedile kakhulu and ngesikhathi lese-lockdown abanye bonke laba bachovisa amanye ama-association kodwa thina lokhu esithola imali yethu and le mali yethu futhi awulasitresi ukuthi engxane idrive uzawubuye utshela izitori sezokhesha ini imali imali yakho uyithola yonke ivele ikwanile khona ngale uyithola ngesikhathi. So kuhle kakhulu sibili ukuthi khona uhambise ikhombi yakho khonale.
Laloba abanye bekubona kungcono ukungena kulolu hlelo lwabezukho kulabanye abathi abavumelani lakho omunye wabo ngumnumzana Herbert Ndebele ongumnikazi wekhombi esebenzela kobulawayo.
Right, siyafuna siyuthi siregister amakhombi kuzukho but ama-requirements akhona asuke ngathi azikhulela kakhulu. Kuqala bawutshela ukuthi bafuna i-certificate of fitness futhi amakhombi sele more than 2 months aphaka and ama-certificate of fitness abe sa-expire lokuthi ikhombi bafuna ukuthi ibe nge-diesel ingabi nge-petrol thimona zethu bezingezepetrol zithi sizisebenzisela kuhle singena problem. Lokuqala ukuhamba kuma-clearance amapholisa landani uyakwazi ukuthi vele kuhlezi kule impi yamapholisa labantu bamakhombi uyathola ukuthi engxenye kulala macala aphendinga amanye ongawaziyo inumber plate yayikepchat iyakwazi suka kube yinkinga enkulu kakhulu. So sile-challenge sibili.
Umnumzana Nqabutho Zulu ongumthayeli wamakhombi kazupho uthi indleko ezifuneka nxa kumele ulungise amaphepha afunekayo ziningi kakhulu.
Umthayeli wangikhona kufuze ebe lamaphepha layo futhi akwanile akufunanga ukuthi abe le-driver's license kuphela kodwa kulamanye amaphepha angaphezu kwe-driver's license kuphela afunakala ukuthi awathole amaphepha la njengabo-medical labo-retest le-defensive driving. Mina ngokubona kwami ngibona ngathi ye engabe qakathi lamaphepha lawo kodwa ngibona ngathi ama indleko zangikhona zigcina zibe ziba ziningi kakhulu ngoba ungakhana labo-retest kona labo labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi zithathwa mahala kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali.
Abanye bathi ukungena kuhlelo lwabezupho kulicebo elihle ikakhulu abangena kudala ngoba bengamanga ukuthi basebenze loba umumo we-lockdown uvalele abaningi abakulumsebenzi ukuthi basebenze. Abatsha abasafuna ukuqala ukungena kulolu hlelo khathesi bathi izinto ezifunakalayo ziningi kakhulu zilendleko enkulu ngakho ke imali yokuhlawulela lezi ziqondiso yiyo abangelayo ngoba behlale isikhathi eside bengasebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe lesiwane le-coronavirus emhlabeni jikelele naseZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulincusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini ngoba sisebenzela sisemakhaya. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zibikwa zingabanye abathelelwe igciwane le-coronavirus kulelo lizwe. so ulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili 19,000 asebetholakile belegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Wathi abedlula amakhulu amathathu 319 babulawa ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iyeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Asikezwa kakhulu inani kodwa sawuthi bakhona ayizalwane zaseZimbabwe ezidlalele igciwane kodwa ngasikeza ukuthi engabe sekhona odlulile yini emhlabeni kwinto esethusa kakhulu. Lokho sokwenze ukuthi abantu baqhubeke behlala besemakhaya okwakhathesi siku-level 4 lapho utshwala lokhu buvaliwe, ugwayi lokhu ungathengiswa, kusebenza kuphela laba ama-essential services labantu abasebenza ezitolo. Kukhangelelwe ukuthi ngoJuni kuhanjwe ku-level 3 lapho utshwala kuzaqala ukuthengiswa kodwa kuthengiswa mhlawumbe kungama-takeaway abantu bengavunyelwa ukuhlala khona. Kawukacaca ukuthi ama-restaurant azobevuliwe yini.
Ziphila njani izizalwane zeZimbabwe khona ngapho njengoba sisizwa kuthiwa iningi lithwele nzima ngendaba yendlala?
Kungavuli kwama-restaurant lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziningi ezisebenza ema-restaurant azisebenzi, kazilamali yokudla, kazilamali yokubhadala ama-rent. Layo i-UIF kayibhadali ngendlela esasikhangelele ngakhona. Lakhathe sabantu abaningi abasebenzisa ama-passport kabakatholi imali yabo kuma-UIF. Umbiko esesiwutholayo khathesi yekuthi labo abasibabiza ngokuthi ngama-landlords kumbe sithi ngomastanda sebeqala ukubhalela abantu abalojileyo ukuthi nxa bengelayo imali ye-rent kumele ngoJuni babone ukuthi badinga enye indawo yokuhlala. Lokho kuyinto-ke esingani yasihlukumeza kakhulu ngoba abantu kabalayo imali futhi kabakwazi ukuthi bazohamba bayehlala ngaphi.
Bakhona yini abelokhu befuna ukuthi baye eZimbabwe abavele eZimbabwe?
Inani lalabo abafisa ukuthi babuyele eZimbabwe lokhu likhupho labantu abaningi abafisa ukuthi behambe. Labo abafisa ukuthi babuyele ekhaya babhalisa e-embassy kumbe consulate eZimbabwe, yibo abadinga amabhasi ukuthi bengabuyabisela ekhaya babafake e-Bedbridge ku-quarantine bahlale izinsuku kubonakala ukuthi gabalalo leli gciwane.
Lo ke ube umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ube khuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, kwaye ngumdlali weqembu lesizwe uEdward Salomba ukuthaza abadlali bomdlalo wenguqu ukuba balungiselele ikusasa yabo sebethethe umhlalaphansi. Intetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
USalomba uthi umsebenzi wezemidlalo uyaphangisa ukuphela, yikho kuqakathekile ukuba abadlali belungiselele ikusasa yabo ukuze bethole ukuziphilisa kanye lemuli zabo nxa sebethe bathatha umhlalaphansi.
Career yebhora kana kuti ema-sports idiki
ikhuthaza abanye ukuthi indlela yenhle yokugcina imali yikuba lezakhiwo esingakuthi ngesilungu properties. Njalo kuhle ukuthi sigcine imali zethu ekhaya kuzakhiwo lezi, ngoba ekhaya kulabakithi njalo kulabanye abancane abafuze besukume ngenxa yokusebenza izakhiwo lezi.
USalomba udlale kakhulu emazweni abalisa eSudan, eLibya kanye le-United Arab Emirates. Njalo-ke walobelana isivumelwano somsebenzi esesigidi samadola aseMelika ngesikhathi ethengwa liqembu ele-Al Ahli Tripoli elase-Libya ngomnyaka ka-2014. Kuvamile ukuba abadlali bomdlalo wenguqu bedonse kanzima ikakhulu nxa sebethethe umhlalaphansi kwele Zimbabwe. Imbangela kuyikuba iningi labo livele liyabe lithola iholo elincane. USalomba uthi labo abazithola sebedlala phetsheya lapho kuleholo elingcono kumele bengadlalisi imali, njalo ukuthenga loba ukwakha izindlu lezinye izakhiwo kungabanceda kakhulu. Abanye abadlali bathi bengathatha umhlalaphansi ekudlaleni babe ngabaqeqeshi, kodwa lowo ngumsebenzi ongela kusasa elicacileyo ngoba besuka babe baningi abaqeqeshi abaxotsha imisebenzi emilutshwane. Imelestudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanjiwe.
What a Friday, my darling. What a Friday, 7 to 4 in the
kule viki uwaza Friday kule mtu enziwe mkips dube enda wane loezo achisa sivanda labatuli ababili abatula umdu uwe apote uvusa mkaya lo noma chansanga kwa nandi uwaziwa nyika maluguti mkwali.
Yebo kambe izulu kanjani lanjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba esiyeneyo so wonke isibe namhlanje ke siyacake uhlelo lethu olunye olumangalisayo uhlelo lwabaculi seZimbabwe sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi seCoronavirus COVID-19 so ke lamhlanje siyabe silokhu esinjeni sizinika khona njalo ke ngilo Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Britani Chisa kunjani.
Ngiyaphila mthembu Themba uyimelele abalaleli namhlanje ngolesihlalo nje lapho ke sithi ke ngechilo ke uDube sixoxeni sikwegiseni labahlabeleli bakuleli abahlabeleli bakithi libonile ividiyo esiqale ngayo ke ngavusa mkhaya mkhaya ke ukhona lapha ke cingweni ngizwa kuthiwe Austria khona ngapho ulahlekelwe imisebenzi eminingi adume liyenze kwe Italy the whole of Europe ke okwamanje busenzana isikhathi sonke lesi lockdown.
Yebo sabona ngilokhu abalaleli i-lockdown leyo isithwale senzima ngoba we can't asingeke sa-travel asingeke senza lutho so isikhathi esiningi mina bengise-studio endlini ngirekhoda ngibhala izingoma ngilungiselela isikhathi esizayo ngenxa ye-lockdown isiphelile ukuthi ngizwana kuvuleka ama-borders kuvuleka izinto sebenzisa ukusebenza lokutravela njalo.
So siyabona mkhaya sibile ukuthi kukhanya kulo hlupho olunye olumangalisayo khonapho ukuthi alisazuzi le mali lezinto ezinjalo kodwa ke wena impilo yakho manje khona manje imenja
hayi mina impilo yami okwamanje i-right anginasikhalazo kakhulu ngoba ngike ngasebenza iminyaka edlule ngiyakwanisa ukuphila angila problem kodwa kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on by end of August.
So ke zilwandla basifulo unkwali kona manje unkwali noma Thamsanqa noma Thamsanqa ke ukhona ngale kona Zimbabwe uyashaya phela okuzwayo culo wakhe unkwali sakwamukela kuhlelo mama.
Ngiyabonga ngiyabonga salibona nibalaleni lababukeni.
Yes so ke akutshela abantu ukuthi wena vele ungubani.
Noma Thamsanqa umuntu okhulele koBulawayo afunda koBulawayo ngaqalisa konke esimculo khona pha koBulawayo.
So wena ucula umculo bani?
Mina umculo engizele kuwa kakhulu umculo wesintu ngiyacula imbube okuyinto engajayelekanga abantwini abangomama kodwa ngiyacula nge-albhamu yami engicile khona imbube kuphela. Ngiyacula futhi ke ngisebenzisa nezigingci then kwezinye isikhathi ke ngiyayenza-ke zona lezi ezalezi nsuku i-house ngiyenze ngingene even la ku-R and B depending on situation.
Kule ngoma eziningi osuzithayele sibile enye yangkhona siyayazi inkwali ingoma emnandi kakhulu ingoma le ethi unyawo lwami ijoni ingoma le.
Ingoma le ingoma vele ekhona ingoma eyayithanda ukuhlatshelelwa ngubaba wami so yikho yikho kwenza ukuthi ngiyithande lami ngoba ingoma ekwenza ukuthi nangawuyihlabela uyizwe nje emoyeni wakho ukujula especially nxangingekho ekhaya ngithathani ngize ngifisa ukuthi angabe ngiyabuyela ekhaya
akuyihlabele phela wena siyakwazi ukuthi uvele uyishaya kuzela akushaya sizo
nyawulamilolu liganyana nyawulamilolu unyawulamilolu liganyana yeyelengambe selobele inhliziyo yami jabulile yeyelengambe selobele inhliziyo yami jabulile unyawulamilolu
Redwe yenu yelinikeza izindaba linikeze ukulijabulisa njalo kwesikwenza lo Dube ipage yetu leviyo eNdebele thatha ke kathi sithubela abangani bakho lishare like the page and share it ebantwini abangayaziyo njalo namhlanje sitshengisa uvusa mkhaba nyamara bathi besingazazi ingoma zakhe lonkwane so ngakho tshengisana abaningi libatshengisa ukuthi sitholakala lapha ke siyalibonga amaviki wonke every day lukhona lolu hlelo 24 hours a day is viyo eNdebele uyathola ke izindaba uthole konke okufuna amavideo wonke ofuna emhlabeni.
What is Sangile? It is Kamba Family. Nani Lasseritual at the Label to Wani is Zimbabwe. Selikong Ye Laya, Kobanga Mashumi Amasani 51. Kuti, asebele COVID-19, Mhlabeni Jikelele, Sebe Izikiti Ezidlula Izinhlanu. Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela phansi kwenkampani yamabhasi yeZupco bathi sebekubona kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo. Kuli viki kuwoza Friday besila abaculi ababili abacula umdumo we-Afro Jazz uVusa Mkhaya lo Nomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwali. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguCraxedes Jeremiah ngisithi libe le mpelasonto elithukile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.